iqale njalo futhi khona nakhona i-network ngani slow ama message delivery afike ebantwini kuthi ngaf 10 wonke umuntu i-connect was completely off offline, so it has been like that for the past almost 5 to 5.5 hours khona kungela internet. So khona ngakathes, so abantu were supposed or were intending to do their transactions namhla ngikho cash. They cut off, they were stranded, and the right thing is that they can't lost, it's not billions of dollars that we lost today. Because people cannot trust, once the balloons were transacted, so yeah. Kubi kakhulu, abantu baluza izimali eziningi.
Kodwa sikhuluma nje kathese kunjani?
Kathese isiphendulile into angithi, kodwa ngani sesesilombi njana. Ngicabanga ukuthi ngabe abantu bazama ukuthi bathi catch up with ilanga. Angekanga, but isikhona isisenza sibi asikatholi mina angaboni umbiko vela econnect ukuthi icho ukuthi uyokuhambe njani kahle kahle kumbe yikho ukuthi njengoba ithela sjik abasekafikile ukuthi balokhuze bagcina ama-station abe on ngefuel bethi iyadura kumbe yikho kumbe kulokunye abakwenza angazi khona lapho
nxa khonapho isivaliwe i-internet kodwa okunye okufana lokufonelana bekusebenza yini
hayi bekungasebenzi lapho sibile lokule completely shut down, I would say it cut off Christmas card ukuthi ngizama ukufona lokuzama ukuthi ingene but singabo 1-2 abafone bese sala completely sibile ukuthi sokusasongeleke umuntu
abantu bathini bayacabangela na ukuthi kungakwenziwe nguhulumende njengalaphana isikhathi lesana kuze kwenzakale
njengoba ngithile phambi mina ukuthi khona la kucace kuhle ukuthi i-connect ekwenzileyo itshengise kumbe nguhulumende akwacace kahle sibili kuhamba njani ngoba naye uhulumende kunje nje kakhiphe umbiko ukuthi atshele uzulu ukuthi kuhambe njani ngicabanga ukuthi uhulumende layo enje engabe ethintekile ngoba abantu abaningi kumele bethenge nge-ecocation namhla imali kayingenanga so ngicabanga ukuthi kumele basitshele uhulumende ukuhambe njani kumele ikhosisteli uhambe njani bese ikwazi khona kahle kahle ukuhamba njani kodwa abe net one kade bekhona mina ngune-net one besikhona kule njini angizange ngicishe angizange ngiphume sibilile ngiloke ngikhona kodwa abantu abasebenzisa ikhona bebengekho.